umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe okulabantu phose abafika inkulungwane 982 asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19. Odokotela bathi kumele abantu bahlale ezindlini kumbe uhulumende aqinise uhlelo lokuvalela uzulu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi selikhuphuka inani labatholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 phakathi kwabantu abahlala eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi kulabezempilakahle asebetholakale belo mkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo lezinye indawo eMathebeleland. UDokotela Solwayo Ngwenya obona ngenhlelo ezithiyeneyo eMpilo Hospital uthi kukhanya ngani uhulumende uza kuthula olunye uhlelo lokuvalela abantu ezindlini ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
I-lockdown iyafunakala kakhulu nxa umkhuhlane usumemethekile, kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi benompola umkhuhlane. Yikho ngiyabona i-lockdown njengoba lapha asilamavaccine njalo abantu bangani ukuya ezibhedlela lapha ngani kuyahlupha ezibhedlela. Yikho mbona ukuthiwa yikho ukuzivikela kokugcina lokhu ngesitshaba ukuthi i-last defense. I-lockdown umuntu uyazihlalela endlini yakhe lemuli yakhe engaziwazi wazifaka engozini ukuthi anompole lo mkhuhlane. Kusiya ngaphambilini ngaye ngatshela abantu ukuthi bathenge izidlubu zabo lokudla okunye befake endlini bagcine, ngoba le lockdown uma ibuya izabe kuthiwa i-hard lockdown. Ngiyabona la masotsha engaphume bephandle ukuthi abone ukuthi abantu bahlezi ezindlini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kuvikela uzulu ukuthi kulakho ukuqinisa isiqondiso sohlelo lokuvalela abantu ezindlini ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. UDokotela Ngwenya uthi abantu kabalandeli uhlelo lolu ngemfanelo. UDokotela Ngwenya uphinde wathi kumele balandele okufiswa nguhulumende.
Umkhuhlane uyamemetheka ngokuba abantu kabalandeli lokho kwafakwa phansi nguhulumende ukuthi abantu bayenze i-social distancing lokugqoka kuhle ama-face masks. Itholakala ukuthi liyalokhe ligqokozela liphefumulelana emalayinini lisuke lapho lingagqoke kahle ama-face masks lichiya amakhala yena ephandle livala umlomo kuphela. Kuzokuthi abantu laba abanye abavelele e-South Africa sebephendukile izihlobo zethu lazo, yizo ezenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngoba abanye bayabaleka kuma-quarantine centers.
Kulabantu abaningi abethuswayo kumemetheka komkhuhlane lo. Omunye wabo unkosazana Caroline Moyo.
Abantu kumele bahlale ezindlini belandele imiyalo abayitshelwayo, hhayi ukuthi begcwale yonke le ndawo. And layo le ndaba yokuthi kuthiwa abantu belokhu bayasmart la besiyalela le, yikho kwenza ukuthi umkhuhlane nalo umemetheke. Abantu kabahlale phansi.
Umnumzana Mthokozi Sibanda ulombono ofanayo.
Kuqakathekile ukuthi abantu bavikele ukuhamba okungela sidingo. Umuntu aphume esiyathenga lokho akudingayo okuqakathekileyo, abantu bahlale bevikele ngaso sonke isikhathi. Okokunatha, siyanatha amajinja wonalawa njengoba besitsho abanye, lawa amalemoni wonalawa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nkosi Khona Khuphe.
Mina vele kakhulu ngazizwa ngathi angisazizwa kahle kahle. Vele ngizinathela icena elelelele enkukhu, ngiyazinathela icena ngesingami, ngingazi omunye umuntu, mina ngesingami. Hayi, kangiboni siluvikelo lwangikhona ukuthi sifake ama-mask kuphela, le social distance kuphela zwi, akulokunye okungumuthi. Umuthi wakhona ukuthi sizivikele kuphela, sizinanzelele thina lapho esihamba khona. Lalapho distance yiko bakhuma nge-distance, i-1 meter 2 meter yiyo ongazivikela ngayo, yiyo i-treatment ye coronavirus le mask.
Umnumzana Thabane Ndlaba laye uthi uyawesaba umkhuhlane lo, ngakho ke unatha okuthiyeneyo ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 loba kungani awudokotela wesithi lokhu akwenzayo akusebenzi.
Ngicabanga ukuthi le nto le isimbambe yaze yamphinda kodwa lokho ngizilapha. Kodwa ngisho ukuthi ngiqinisile ngalokho, ngiyafanisela nje ngoba ngithe ngithatha ukubheka ukugula esenje ngakugula ma ngiqathanisa nempawu ze-COVID cishe kuyafanana. So mina nje okwami bengikwenza kakhulukazi ngigcila emalemonini ngiyethatha nomhlafutho nalowo bawazi abantu ngubhoyila ngihlanganisa namahlavu avocado ngikuphuza bese ngithatha into ezifana nabo Vicks nabo Menthol ngifutha laphana lokuthana ma kade ngikuphuza bengikuphuza ngihlanganisa le med lemon yes kanye le lemon juice ngifaka nestone phakathi kwangisiza kakhulu
umkhuhlane lo usubulele abantu abafika phose amathumi amabili 18 kuthi njalo abedlula amakhulu amathathu 320 sebesilile eZimbabwe.